Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhla ka 5 kumpalakazi 2024 ngodaba kancube endabeni zethu lamhlanje.
Ngakho ukukhona lokudlala amabhizinisi bekukhonona ayikho amanye amalunga waba njengobhemu ndawo Nigeria laba ngathi bakhalathela ngibona ngathi mina phala sakhona i-housing office e-commonwealth ngamabhizinisi.
ELeZimbabwe selivinjelwe ukuthi live lilunga lenhlanganiso ye-Commonwealth ngemva kokugcizelela kwele-United Kingdom ukuthi kumele lithuthukise ukulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lombuso wentando kazulu. Sihlazi yadaba lokuthi amanye amakhansila e-TCC kobulawa athi kungachothozwa uhulumende ngoba eza kwenqaba ukunikeza lelo dolobho imali yokuthuthukisa inhlelo zalo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezomkhathi selukhuthaza abantu ukuthi benathe amanzi amaningi njalo behlale emthunzini njengoba indawo eziningi zikhangelelwe ukutshisa kakhulu kuyona le iviki. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. ELeZimbabwe selivinjelwe ukuthi libe lilunga lenhlanganiso ye-Commonwealth ngemva kokugcizelela kwele-United Kingdom ukuthi kumele lithuthukise kulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lombuso wentando kazulu kuqala. Abaqoqa inhlelo ze-Commonwealth bebekhuthaze ukuthi iZimbabwe yamukelwe njalo kuphiwa amalunga lenhlanganiso isikhathi sokuthi aphe imibono yawo ngalolu daba. ELeBhilithani lithi iZimbabwe ayikalandeli inkuthazo ye-Commonwealth Election Observer Mission kulandela ukhetho olwaqhutshwa nyakenye. Ihofisi ebona ubudlelwano be-UK lamanye amazwe ithi isikhathi sokuthi iZimbabwe ibuyele kulinhlanganiso kulandela ukukhutshwa kwayo ngomnyaka ka-2002 asikafiki, njalo ikhuthaza ukuthi udaba lolu luhlolisiswe ngomnyaka ka-2025 ukuthi kungabe sekule nguquko engenza eLeZimbabwe lamukelwe. Asenelisanga ukukhuluma lohulumende weZimbabwe ngalolu daba, kodwa isikhulumeli sikamongameli welizwe uMnumzana George Charamba watshela iStudio 7 kusikhatshana esedluleyo ukuthi eLeZimbabwe lamfutho wokubuyela kuCommonwealth. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
To ezenza ukuthi siphume kuCommonwealth ukuhlukuluzwa kwelungelo likazulu, ama-property rights, ukuqili kukhetho, iyeziningi azikaguquki. Yize zihambelana lama-sanctions yanakhulunywa ngama-American. Ikhombana ngathi nxa kungatshengisi ukuthi kunesifiso sikahulumende wethu ukuthi ngiguqule izenzo zombuso, angiboni ukuthi abangavumelana ama-British ukuthi sibele Commonwealth.
Umbono weBhilithani uqakatheke kangakanani ekuthathweni kwesinqumo lesi?
Njengoba ibala lakhona lizikhulumela nje lithi British Commonwealth, kuthi imicabango yama-British iqakathekile. Ngibona ngathi engxenye kufanele kube le esingathi khona i-total consensus, i-resolution yakhona esingamansikhonisenza ukuthi iZimbabwe ingene ibe lilunga. Ngakho kukhona lokudlala ama-British bekukhonona ayikho ukuthi amanye amalunga waba njengobhemu ndawo Nigeria laba ngathi bakhalathela. Ngibona ngathi mina phala sakhona i-housing office e-Commonwealth ngama-British ngakubona bengavumelani. Angiboni ukuthi uhulumende wethu uzangena.
Ezinye indaba okukhulunywa ngazo lapha ngezigoqela ukuthi uhulumende weZimbabwe kufanele alungisise udaba lwamalungelo oluntu, indaba zombuso kazulu phakathi kokunye. Libona sengathi lokhu kuzalungisiswa na ukuze iZimbabwe ingene kuCommonwealth?
Akusoze kulungisiswa ngoba siyazi ukuthi nxa kukhangelane le mithetho enika uzulu uzibuse uhulumeni wethu usuke athe do adonde imithetho eqondane lokhetho, imithetho eqondane le-information. Uhulumeni wethu uyahudula iminyawo. Ngibona ngathi mina nxa lokho kungaguqulwanga, i-Commonwealth iyalibona nje njengokuthi uhulumeni ekhona ufuna nje ukuthi anciphise umbuso wakhe. Siyazi khathe i-Mozambique le-Namibia bayakhalakhala bethi kuyongenela okuthiza wezansi ukuthi amahungahunga na abelokhu ebhodabhoda amazwe asigombelele vele aze kwenza ukuthi ukuba lelungu lethu kuhluphe.
Umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungulayo zombusazwe esebenza lenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions, sixoxelaye ecingweni eseHarare. Isigodlo seMelika eZimbabwe simanyane logatsha lukahulumende olwe-National Museums and Monuments of Zimbabwe eHarare namuhla ukuthakazelela ukuphutshisa uhlelo lwesikhwama someli waleso sigodlo, unkosikazi Pamela Tremont ese-Ambassadors Fund for Cultural Preservation esokulondoloza amasiko usetshenziswa inkundla zokuxhumana ebulenjini. Unkosikazi Tremont uthi uhlelo lolu luzabangela ukuthi abeZimbabwe kanye labamanye amazwe benelise ukulungisisa, ukudingisisa lokuzwisisa ngenhlelo zesintu elizweni. Ngomnyaka ka-2020 isikhwama lesi sanikeza ugatsha olubona ukulondolozwa kwamasiko imali eziyinkulungwane ezamadola angamashumi ayisikhombisa lanhlano, $75,000.
Linjani balaleli bomsakazo we-Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel e-VOA Ndebele. Ngena khona manje ku-VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma-WhatsApp groups e-VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga i-VOA Ndebele WhatsApp channel ku WhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department selukhuthaza uzulu ukuthi anathe amanzi amaningi njalo ahlale emthunzini njengoba indawo eziningi zikhangelelwe ukutshisa kakhulu kuyonaliviki. Namhlanje indawo eziningi bezitshisa kakhulu njalo lokhu kukhangelelwe ukuqhubeka kuze kufike ekupheleni kuyonaliviki. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezomkhathi unkosazana Nethi Mwalukhasa.
Kulandela isaziso ngesimo sezulu esasethula kuviki ephelileyo, kusukela namhlanje zinhlanu kumpalakazi kusiyafika ngomgqibelo mhla ziyisikhombisa kumpalakazi, endaweni eziningi zelizwe kuzabe kungela zulu njalo kutshisa kakhulu.
Ngalesi sikhathi kutshisa kangaka, uzulu engeza njani ukuze azivikele, njalo abalimi bona bengenza njani ukuthi bavikele izilimo zabo, ukuthi-ke labo abafuyayo labo bengavikela njani izifuyo zabo?
Siyakhuthaza abantu ukuthi banathe amanzi amaningi njalo behlale emthunzini ikakhulu ngezikhathi zemini. Abenelisa ukuthelezela izilimo zabo bengakwenza lokhu, njalo banike izifuyo amanzi okunatha eneleyo.
Singabona kusiba lomahluko na kumumo womkhathi ngeviki ezayo, uzulu engakhangelela ukuthi umumo uzakuba uminjani?
Ngesonto mhla ziyisitshiyangalombili kumpalakazi, izinga lokutshisa lizakwehla njalo kuzaba lamayezi lomoya, kuthi kwezinye indawo lifefezi.
Unkosazana Nethi Mwalukhasa ingcwethi kwezomkhathi esebenza lohlangothi lwe-Meteorological Services Department, sixoxelaye ecingweni eseHarare. Umongameli Duma Boko osanda kungena esikhundleni kweleBotswana uthi umbuso wakhe uzagxila kakhulu ekuhlonipheni ilungelo loluntu, okulinyathelo elingaphathisa kakhulu abanye abeZimbabwe kulelo zwe ababhekane labathi luncindezelo ngenxa yokuthi abanamfanelo eqondileyo eyokuhlala lokusebenza kulelozwe. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHebron.
Umnumzana Phenyo Butale, ongumphathi ntambo obona ubudlelwano beBotswana lamanye amazwe, uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende omutsha abumbe zonke inhlelo zakhe elandela umzila wokuhlonipha ilungelo loluntu.
The president, Advocate Dumabo, has stated that we are going to anchor our approach to development on human rights approach.
Umongameli Boko usekhulumile ukuthi sizagxila kakhulu ekuhlonipheni ilungelo loluntu. Konke esikwenzayo kuzabe kulandela isinqumo sethu sokuthi sihloniphe ilungelo loluntu.
Umongameli Boko watsho ngaphambilini ukuthi uzanikeza abeZimbabwe amaphepha okuhlala lokusebenza kweBotswana ukuzabuyisela isithunzi sabo njalo uncedise ukuthuthukisa umnotho walelo lizwe. Abangala maphepha okuhlala ngokusemthethweni eluzweni babhekana labathi kuhlukunyezwa ngabomthetho ababagijimisa njalo nje bebabopha bebabuyisela ekhaya. Abanye njalo babhekane labaqhatshi abangafuni ukubabhadala iholo nje ukuvumelana kwabo ngoba besazi ukuthi iningi labeZimbabwe alilamfanelo ebapha imvumo yokuhlala kweBotswana. Umnumzana Sifas Chuma unkokheli enhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe kweBotswana eyeZimbabwe Community in Botswana uthi umbuso ohlonipha ilungelo loluntu ubalulekile kakhulu.
Kakhulu into ebikhathaza lapha ukuthi uyathola ukuthi kulabantu abasebenza bengalamaphepha. Xa sokufika ekupheleni kwezinyanga lapha abantu bona lawo bagcina bengaholi njalo bengalalapha bangareporta khona. Ungaye emapholiseni usiya kubika ubana kawuholanga ugcina usuvalelwe. Yiwona lawo mapholisi obudinga ukuthi uthole usizo kuwo. Ukuthi kulo muntu obekuqhatshile engakubhadali kakusangeni ndawo.
Umnumzana Chuma uthi sekuqakathekile ukuthi kufezwe isithembiso sikamongameli Boko phezu kokunikeza abeZimbabwe amaphepha ngoba kungaba yindlela yokuvikela isithunzi sabo kulabo abangabe befuna ukubancindezela.
Njalo kakhulu besifisa nabona labo abantu abangamaphepha bahlala khona lapha baphila khona la. Kakube lecebo lokuthi abantu labo baphiwe amaphepha. Angcono kube ngawe short time whether it's 1 year or 2 years but baphiwe amaphepha ngoba kuyasiza lelizwe ukuthi manage i-crime lokuthi nje bazi ukuthi ngubani oselizweni njalo uhlala ngapi wenzani. That is very important. So izinto esizazama lokuzilandelela zona lezo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yelela amalungelo abeZimbabwe leSouth Africa, eZimbabwe Community in South Africa, umzala Nqabutho Mabhena uthi baphezu kokuqoqa umhlangano lenkokheli yeBotswana ukuthi bakhulume kabanzi ngokunikeza abeZimbabwe amaphepha.
Sikhangelele ukuthi sixhumane lohulumende wakhe sixoxisane ngalolu daba. Thina siyabe siletha lokho esakufunda eSouth Africa, indlela iSouth Africa eyanika ngayo abantu amaphepha ukuthi bahlale emthethweni.
Umnumzana Mabhena uthi kunikeza abantu amaphepha linyathelo eliqondileyo kakhuluma kukhulunywa ukuvikela ilungelo loluntu.
Lokho kwenza ukuthi nxa abantu belamaphepha aqondileyo bengaphiwa iholo elincane ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi abaqhatshi bayaqhatsha abantu bokuza ngesizathu sokuthi bafuna ukubanika imali encane. Njalo futhi abanye abaqhatshi nxa inyanga iphela bayabophisa izisebenzi zabo ngoba bengafuni ukuthi bababhadale. Yikho ke siyakwamukela lokho kwakhulunywa ngumongameli Boko. Esicabanga ukuthi kakusoze kuphelele ekukhulumeni kuphela.
Umongameli Boko ulandela enyaweni zowaphuma ehlalweni umnumzana Mkhwetsi Masisi walenhliziyo yobuthakathaka kwabeZimbabwe. Masisi waphuma isikhathi ezama ukuthi kusungule uhlelo lokuthi abeZimbabwe bengene kweleBotswana besebenzisa isithupha, kodwa uhlelo lolu akusela siqiniseko sokuthi lungabona ukuphuma kwelanga ngaphansi kukahulumende omutsha. Kodwa abanye bathi lokhu kungaba ngenye yembangela yokuthi enganqobi kukhetho lwaqhutshwa mhlaka 30 Mfumfu. Ngumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 zeHebron kweleBotswana.
Gesi khangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unkosikazi Nethumbo Nandi Ndaitwa owebandla elibusayo eleSwapo eNamibia ongowakuqala owesifazana kulelo lizwe ukuthi aphathe intambo zombuso wethule umbiko wakhe lamuhla esigodlweni eVindok lapho athe uyananzelela ukuthi ukukhethwa kwakhe kumqoka kwabesifazana kulelo lizwe. ukumenyezele ukuthi nguye onqobileyo izolo ukulandela ukhetho olwangeviki edluleyo lapho abamabandla aphikisayo abathi belungakhululekanga njalo abamnanzi njengomongameli okuthiwa unqobile. Abatshengiselayo eSouth Korea bebenyakazela njalo esikweleni namuhla ebusuku besola umongameli walelo lizwe uYoon Suk Yeol yena olakho ukususwa esikhundleni ivoti ye-impeachment ingaphumelela. Lokhu kulandela isinqumo asanda ukusithatha esokwethulela ilizwe lakhe umthetho we-martial law okwesikhatshana obulethe amasotsha ahlomileyo ezitaladeni eSeoul. Ukuhlandla lethu lengxoxompikiswano lamuhla sicubungela udaba obeluhlafuna ngamanye amakhansila akobulawayo emhlanganweni we-Full Council Meeting yabo izolo. Lapho abasole abanye babo ngokuthi bachothoza uhulumende enkundleni zokuxhumana ebulenjini besithi lokhu kungabangela ukuthi engabanikezi imali zokuthuthukisa inhlelo zalelo dolobho. Abakade behamba phambili ngalolu daba ngukhansila Mpumelelo Moyo osekelwe ngukhansila Mxolisi Mahlangu yena othi ngowebandla le-TCCC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungileyo zombusazwe njalo ngumsekeli kamgcini isihlalo we-Board ye-Rural Communities Empowerment Trust endawonye lokhansila Mahlangu onguye osungula lingxoxo.
In ECC Council, we are a third tier of the government. And what it therefore means is even if we criticize the government, we have a level where we criticize. Lape eyona khona, lape lahlela khona. But it can't be every day we are tweeting about government, which we are a part of. Our platforms are adequate or which is addressed, those issues that we feel need to be addressed with government within the internal system. For example, the issue of procurement, if it can't be engineered on Ulumende, Enisa, Lovutis, and any Sutang, as using their pipes, so we repair my pipes, as they are Utang, and my is in the Ulum, Sumqua, and then Utang equipment, the services, motors. We have come up with our platforms and allow which we engage, you trust, we engage, immunity direct to try and meet some of those impediments that affect the progress of the country. So, yeah, I'm not saying things I criticize, but I'm saying as we criticize it, being home to a family set up.
Nando utaba mnumzana Dube uthini ngamazwi ka Councillor Mahlangu.
Kathesi ebekhona kuMahlangu iqiniso bayala besaba isandla liyasendiswa chabako ukuthi khona khona bangazwakala bese siba two vocal ufena balisa ukuba recola ngoba the end of the day this is politics abaniyo Mahlangu ungabathulwele kakhulu abantu bacina sebebone ngani kwa liyafanana lonke then ngabasela choice one sebeza ukuthi let us vote for the majority there is always what kind of the power secondly is diminishing the opposition politics here in Zimbabwe, like what we're seeing. And that one is absolutely but sure losing the confidence in the political system in terms of opposition politics.
Nanto udaba Councillor Mahlangu sikuzwile usithi ungachothoza njani umzali uphinde ukhangelele ukuthi akunqedi.
Uyabona ubhuti uThembelani raises critical issues kodwa okunye engithanda ukukutsho kubalaleli ukuthi uyakukhuluma ukuthi the benefit of hindsight ngoba abantu esidila la ukuthi abazi ba-ruthless ba-vindictive vele babe befuna nokuthi awuna i-opposition ukwenzela ukuthi iphume njengebandla elehlulekayo ukwenza mina ngakhulela ekhaya abadala babe sithi kwesinye isikhathi uyazenza isithutha okunye nathi njengabantu abavele beminyenga ngoba ifundini ivela ku-treasury ka-minister we-finance and eZimbabwe it's unlike e-South Africa ukuthi kuyehlukanisa i-government le-ruling party.
Kule sandla yini sokwesaba ukuthi mhlawumbe lingarecall?
Angeke ngikhulumele abanye ama-councillor. Personally mina ngiyakwazi ukuthi kathesi kule interdict record akuna muntu on
lelunge lokhu recalla andake ngizwe nemichaba ngiphephisa abantu ukuthi uzaba recalla bangakhuluma ngokulumende inazanika imandate ngoba uchabangu secretary wephathe kophelwa ngupresident uwesinezinqobe of course siyabe kuvele kule political guidance kule political direction ukuthi lokhu hambani ke ukukhuluma linye kunje lokhu kukhulumeni kume kuphandle
wo kodwa lisebenza lapha
iTPC libandla ebelikhokhelwa nguChamisa owa resignayo wathi ibandla ibandla kalidilikanga lasala lilokhu elikhona lilama structures wona lawo akhona ayevele exista ngesikhathi uba kuChamisa esuka esingene ngawo futhi thina councillors esingene ngalo lelo bathi never mind about the splinter TPC kulelay kulobhi kulosiki kulobani was still under it sithi nekhokhelwa ngupresident Westman Ncube siye siyazi ukuthi iTPC. So and I'm not ashamed ukuthi ngiphume in public ngikhuluma ukuthi thina singabakhansela ze-TPC ngoba yiwe siyiwe wona yindlela esangena ngayo.
Ungasigqibela lingxoxo mnumzana Nato.
Singakutsho ngamafitane ukuthi mina nomuzwa ukuthi mahlango ukodwa ngayo ukuthi nalo singathi iqhinga mhlawumbe lizajala likhithi ukusibulawayo because siyakwazi ukuthi ilizwe lethu yonke into i-centralized nayo ukuthi ibili ngangumlaleli ukuthi kodwa ngawuyasavalinari bayadominatwa kumbe singathi ibandle labe likhosa liyabakhulela ngenxa yokuthi lilama-resources. Okwesibili basegcekeni ngenxa yokuthi ibandla labo bona lapho abakilo khona bebadabukana so fele ngananzela kathi ekumakhuluma ngama-TPC nethi mhlawumbe bangamahlandi amathathu kube sokusiba labo blue movement ekhanya kukhanya bangavota yenqalo kumale qhinga lokuthi sinyenza okwesinanakazane kufana kwenze ngazani kuthiwa ufile kodwa wena ukuphila kuzenzela ukuthi lawe lanxa umuntu okhaba nasithi ubani okhathele kathana bona abadala uchabe wachaphisa wanichaphisa lani yikho fele kwenza ngapha uyezanga ukuxotshwa ngapha uyesanga ukuthi ngebandela ukuthi ngaba namandla okuthi ukhothe so sokumele ukuthi lawe uphile kuzokwanifaya kuyenzeleyena ukuthi lawe ukuphikhende ezipho uhamba ndawone labantu labo njengakade ngakhangele phansi kuyakuvamanga ukuthi kube lamaphathi lamazwi kodwa kathesike mabile kanti lingaphakathi kule nto ngakajabanga lapha lanxa wamiswa but ama-code can overturn at any time bazele hayi ubanisele ikholise baya bekwazi kathathesa ama-councillors amabili abonge abanjwa izathu kwathiwa alamacala athize so khonokuyana lao ngokunye kwenza ukuthi abantu bahlale ngantoa besevalile ngoba khona fana nxa kuthiwa kunabanye abangu-20 labo 18 basozibe kwazi zobavuka sebethethiwe so kathesa abantu bahlale evalile ngiyamzwisisa ngayikhuluma njalo godo
ya kuqinisile kokunye naye ngumboni wakhe abalaleli babekwazi ukuthi ama-resident akobulawa lama-odizi achiyeneyo sasilandi batshele kuma-whatsapp group lapho esidilonga khona ukuthi thina sifuna ubulawayo aphiziwe ngendlela soyenzani soyenzani so bangashawudi kuphela lapho esona khona futhi nabo balelungele ukuthi basibonse indlela basiqoqeda amakhanda ikuthi ubulawayo aphumele nalo ngobulawayo.
Lo ngukhansela Mxolisi Mahlangu okubandla le-TPC elikhokelwa ngumnumzana Walshman Ncube obexoxa ecingweni endaweni lomnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungileyo zombusazwe ebekobulawayo. Abalwela amalungelo oluntu emazweni atshiyeneyo agoqela eleZimbabwe babheke ngelihlo lokhozi ukuze babone ukuthi uhulumende kamongameli Donald Trump ozangena esihlalweni mhlaka 20 ngozibandlela uzaqhubeka egqugquzela ukulondolozwa kwamalungelo abantu emhlabeni jikelele yini kumbe uzahlehla. Kulisiko leMelika ukukhuthaza uhulumende bamanye amazwe ukuthi behloniphe amalungelo oluntu njalo labo abetheswa umlando wokuwephula abafana lomongameli Emerson Mnangagwa labanye bakhe kuZanu PF, uhulumende weMelika uyabethesa izitsheziso zenotho. Eze engene embusweni kuqala uTrump waqhubeka ngezitsheziso kuziphatha amandla zeZimbabwe kodwa wasusa ilizwe lakhe kunhlelo ezitshiyeneyo ezihlanganisa amazwe omhlaba esithi ukhathalela iMelika kuqala. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Embona eza kuqakathekisa kakhulu ngoba ungamkhangela uTrump uyazonda abantu abakwezinye indawo. UTrump ngumuntu oqakathekisa into zeMelika. So into ze-immigration uzazenza zibe mqoka kakhulu ngoba uthi yibo abantu abaphambanisa inhlalakahle kumnotho lekwandeni kwamacala. So mbona ngazathi uma ungakhontrola ngethemu yakhe lana wesithi yakha iwolu yokuvalela yokwehlukanisa iMelika le Mexico so ngibona ngazathi uzawuqhakathekisa khona.
Elemelika siyazi ukuthi liyazihlupa kakhulu ngokuthi amanye amazwe abusa njani lokuthi ayawahlonipha yini amalungelo. Yikho abantu abafana lo mongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe betheswa izijeziso zenotho ngoba iMelika isithi babusa kubi. UTrump siza bona eqhubeka ngonyawo olufanayo yini ezihlupha ngendaba zamalungelo kwamanye amazwe.
Ngento zamalungelo yebo ye baya kukhuluma kodwa angisana qiniso lokuthi baza kuqhakathekisa njengembuso leyi edlulileyo odwa waqhakathekisa amalungelo oluntu across the world. Amazwe angala democracy beyakhangela bezama ukuthi beyiphakamise. Ngibona ngazathi kathesi bazaqhakathekisa ukuthi beyakhe ubudlelwano ikakhulu ngalokho abakuzuzayo hathi ngokuthi amalungelo oluntu le democracy iqhakathekiswa njani.
Njengoba ibandla likaTrump selilawula amadale womabili ePhalamende esingathi iSenate leHouse of Representatives, singabona yini ethola konke akufunayo uTrump? Kumbe ngezinye indlela ibandla eliphikisayo elamademokrasi lizathola indlela zokuvimba?
Yebo ye, isile isikontrola ilower le upper house. Kodwa ungakhangela umbuso weAmerica kawufanani lowezane. Owezane yilwane ukuthi uma sithetha amandla, kuvuze senze imithetho ezahlukumeza abantu, senze imithetho ezancindezela i-opposition. But emazweni abantu aba-civilized baqhakathekisa ama-rights abanye abantu, ama-political rights, ama-human rights. Thina yithi ukuthi uma kungathiwa sebethole i-2/3 majority, bacabanga ukutshintsha isisekelo be-entrentsha ubudlova. So mbona ngazathi yebo ye bazatshintsha this and that, kodwa basoze bekutshintshe bele njongo yokuhlukumeza omunye umuntu kabafanani lathi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo Hlazeza umbusazwe njalo ekunhlanganiso yeibhechu likaZulu. Ubexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Ngingelele kuStudio 7 lati sile nkinga lapha endaweni yekhezi. Kukhona ubandlululo government alwenzayo abantu abaseplantry side bayahola yonke into lendlala abayizwa kangaka ngoba ugovernment uyabancedisa kodwa ngaphe side lekhezi abantu abaholi kisho labadala laba kumele behole ipentsheni abayiholi eplantry side kuyahola. Bathi besicela ukubana ugovernment asilungisele indlala ngekabani lobani ancedise abantu bakhe hhayi ukuthi khona kube kukhethwa.
Sali bonani, sali bonani balandeli beStudio 7 labasakazi lingabe linjani. Mina igama ngiLook Out Ngwenya, ngicela ukufuniswa ubaba ongizalayo igama lakhe kungu-Edward Sadomba obesebenza eNational Railways of Zimbabwe. Angazi ukuthi waqala ngawuphi umnyaka ukusebenza kodwa ukwekela umsebenzi uyekele ngo-1999. Igama likamama nguThembelihle Ngwenya. Ubaba nomama bahlangana eSawmills lapho ubaba wayesebenzela khona lalapho umama wayehlala khona. Ongabe lolwazi bengicela angithinte kulezi nombolo ezithi +267 77 66 2980 +267 77 66 2980 kumbe ku +267 78 47 5794 +267 78 74 47 5794 bengicela usizo ngalolo daba.
Kubingelela abalandeli bonke abakuStudio 7 lalaba abasiphathele iindaba ezimnandi kuStudio 7. Ngicela ukubingelela izihlobo nabangane. Ngibingelela uElinethi Sibanda, lo Richard Chuma, lo Sylvia Moyo, lo Phosi Wengwenya. Ngithi kabaphile labanye izihlobo engingazigambanga ngamagama. Ngithi angilawo amaningi. ngajabula ngabe iqodi yami le ingafika kulabo bantu engibabingeleleyo. Lo Sipho Ngwenya ngiyambingelela, labalandeli bonke bakamthwakazi ngiyababingelela. Obingelelayo
sibonge abalaleli besipha imbono yabo. Okwanamhlanje muli eZimbabwe, siyabonga kakhulu. Siligqiba lapha uhlelo lethu oluvalelisayo. Ngudabakanca.